soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 19 kuNhlangula 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ehluphayo ikuthi abantu abajayelanga izinto ezintsha. Amabizo amakandidati ethu wonke awe-CC segqitshiwe.
Uyaxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change ngenxa yokungethulwa kwamagama acacileyo abazancintisa kukhetho olukhulu oluzayo.
Yevote umuntu ongangenzela ukuthi basevalela leyo wokhithi, iwokhithi yayisinyeka ukudla. Kanti kuthiwa wada angehlulwa uzabuya egangeni, egangeni uyakulwa lobani.
Kulabanye abantu abadika basoze bevote kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe ngoNcwabakazi. Wakhiwa idamu enkayi okhangelelwe ukuba lizathuthukisa impilo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulo msakazo. Uyaxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa okungakhanyi kahle ukuba ngobani abazalimela kukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka. Sokuzele insuku ezimbili ukuba babhaliswe amagama abazancintiswa kukhetho oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi. Umlondolozi Zindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Akwaziwa ukuthi kuzahamba njani ngolwesithathu kudayele nomination court okukhangele ukuba ibandla le-CCC lizakhetha abantu abazancintisa kukhetho olukhulu oluzayo kulandela ukubuthaniswa kwamagama alabo okuthiwa zenze kahle kuhlelo lwe-consensus candidate selection. Okwamanje kulamagama ambalwa ezigabeni ezishiyeneyo ethulwe yinkokheli yebandla leli izolo abalakho ukungena kukhetho lwamakhansila nolwamalunga edayela ephalamende kulandela ukunqotshwa kukamnumzana Thelai Biting, umnumzana Rusty Makam ekubaleni okwabantu ababakhethileyo ngomgqibelo. UZulu umelele ngamehlo abomvu ukubona ukuthi kuzakhethwa bani phakathi kwababili laba nabanye. UMakam ukhethwe ngabantu abedlula kancane amakhulu amane 406, kwathi abedlula amakhulu amathathu lamachumi phose amane 337 bakhethe uBiti Harare East. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi okuhlupha abaningi ukuthi abantu kabajwayelanga indlela entsha yokukhetha inkokheli.
Abantu lokhu bejwayele into zakudala ezintsha bayazitshiya ngoba bayibona ngani akusoze kufezeka abakufunayo. Thina njengoprezidenti etshilo uthe amabizo amakhandidati ethu wonke awe-CC kusuka kumakhansela kuze kuyefika kuma-MP segqitshiwe.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriebenga obona ngenhlelo zokhetho kubandla leli.
Sesiqedile uhlelo lokukhetha abameli kumaprovinsi lawa khathesi sikhuluma kunje. Kulabantu abalomlando okuhluzisisa ama-documents nalawo ama-candidates ethu bekhangela ukuthi abantu abafuna ama-candidate laba balamaphepha ayeneleyo yini.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi okwenzakalayo kuveza sobala ukuba ibandla leli selidabuka phakathi njalo ngalilamaqhinga okulwisana le-ZANU-PF. Umnumzana Matthias Thole ngenye yezincwethi ezilombono lo.
Kutshengisela ukuthi abahlelekanga, kutshengisela ukuthi izinto azihambi kuhle.
Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Peter Sibindi osebenza e-University of Zimbabwe uthi kuza kuba nzima ukuthi abanqotshiweyo besebenze nabazamela i-CCC kukhetho oluzayo.
Iyadivayida mani into leyo kulokuthi i-United a very critical junction. Kanti esingaba kuthiwa yisikhathi labo abahlangana khona bemobilayiza bebambana.
Kodwa umnumzana Bekezela Gumbo ingcwethi kwezombusazwe okuhlanganiswa eZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi akula okubi ngohlelo lwe-CCC. Ugumbo uthi lokhu abakwenzayo kulakho kwenza iZANU-PF ingazwisisi indlela ibandla leli elisebenza ngayo.
Kulabangane abaningi abakhona kade bekhanya ukuthi uChamisa uzabafikela. So uhlelo lolu ubona lwenze kanje kuyindlela enhle yokuthi abangane abadala ma bekhitshwa ngabantu bephume ngendlela engasoze benze bezondlele uChamisa bebhazwa.
Umnumzana Mabutho Moyo oyebandla le-ZANU-PF kudale le-Central Committee uthi kusobala ukuba kungani ibandla le-CCC
ngamadlwane abakwazi ukuthi benzani, abakwazi bakhangele ngathi baya ngaphi. inomination court ikhona ngolwesithathu kodwa abambuzile izolintathela izindaba wehluleka ukuba nika ilist yamacandidates ngoba akalawo lawo macandidates.
Ibandla le-CCC izolo lethulele uZulu amagama abantu abangene kusigaba esiphezulu sokukhethwa nguZulu ese-consensus candidate selection ezabelweni zonke zelizwe kuzakhethwa abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo phakathi kwabantu laba. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inani lamaqhegu lezalukazi abahlala esigabeni sentaba zintshona ngaphansi kwesiqinti semgoza bathi kabazivoti lonyaka ngoba bakhethele ngokuqanjelwa amanga zinkokheli zebandla leZANU-PF ezihlala zibathembisa izulu lomhlaba okweminyaka leminyaka kodwa lokhu behlupheka. Abanye abatsha labo bathi kabasoze bevote kukhetho oluzayo. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Imkhankaso yokhetho lonyaka isiqalile. Abahlali bentaba zinduna kukhanya bajabulele ukhetho olukhulu ozaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Mnumzana Leonard Moyo uthi kavoti ukhetho oluzayo.
Bayasipromisa bethi sizayenza lokhu akwenzakali. Sizayenza lokhu akwenzakali. Asisakwazi ukuthi mayezithini. Ezicabanga ukuthi kuzihlalela nje vele ungayi izihlupha ngokuya elayinini. Kuyavota akungcinikela kuphela. Bale babuya sebe. Funa sibavotile tele funa sikampeni sibikampeni futhi sibavotile. Ah, mina sendiniwe nje. Lenkathi.
Ugogo uSeraphiri oneminyaka yokuzalwa ngamathumi asishiyagalolunye lambili, 92 years old. Laye uthi ka 40 lonyaka.
Khulumi iqiniso kuhle mpela.
Eh.
Hayi sozini.
Indaba.
Ah, ngevote umuntu ongangezele kuhle. Basevalela le hokiki. Ihokiki ayisinika ukudla. Kanti uto wathi angehlulwa uza kuya egangeni. Egangeni uyakulwa lobani. Kanti useza kulwa nabantu esesitshaya ukuthi sayekela ngumbuteni. Basiqothele amakhiwa, amakhiwa ayisenzela konke. Bawaqotha.
Umnumzana Big Boy Jabula ilunga lebandla leZANU-PF uthi indaba yemali efayo yiyo yenza abantu bangasalithandi ibandla lakhe kulindawo.
Hayi, mina ibandla lami mesalivotela yilami lena eselagugayo. Izibra.
Izibra.
Eh, ngaguge ngavota.
Izaphu.
Izaphu yise.
Wasusiyana.
Hayi, ngasembuyela kuzana ngoba yiyemphethe. Abantu bayisikela but balukunyunyuta ngathi babaswakali kahle. Into zayo kazicaci. Angela kadizi ukuthi imali le injani. Esiye sithembile esiphila ngayo.
Umnumzana Sipho Ndlela oneminyaka yokuzalwa engamathumi amane lanhlanu 45 kula nxehla ubheka uyavota kuphela lonyaka.
Hayi, esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba sidubeka. Sesizwe khona lokho nje kuphela ukuthi lokuthi siyazilimela ukuze ingathi khona lokho. Siyahlupheka vele kusasa yangikhona ayikho. Hayi, ayikho nje mbonana ngani labantwana lo mfazi. Ngabe ukuthi abantwana bami bahlupheka lapho. Hayi, uvota zuzingekile. Zuzingekile noma ungaba yobunzima kuvota zuzingekile. Mina vele ngu-MDC. Sifuna imali kakhulu elizweni lamakhampani tingavula sikwazi ukusebenza.
Kukanti uSporo Moyo webhekeni uzontoka amagama ngesibo sezomnotho elizweni. Umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni.
Sifuliphume. Asisebenzi ngabuya le bondi bathi bondi abasalifuni. No job, no what. So sifunani khonapho. Akuntsheli into esiyifuna khonapho kuyini. Sidubeka sinje. Amakhampani zavala, asisebenzi, azange sithiwe ama-benefit ethu, kodwa avale amakhiwa athi amane ecela imali yeni kumgabi. So yihate this attitude eyenzakalayo eZimbabwe. Njengebhekeni la, no, sesidiniwe.
Osakhulayo uQondlani Walter, oneminyaka yokuzalwa ngamathumi amathathu 30, uthi yena nabanye bakhe abavoti lo nyaka ngoba amabandla akhona akancedi lutho.
Angazi ukuthi ngeze ntshintshe kwezikhathi ekumele kona baziye kube yinto eyi-one.
Bale.
Singavele abathi besakhula vele isasayethi vele yazi sizalelele enkangala ngomsebenzi akulo manje uhambe emsebenzini awutholi. Akungeke undlungele ngoba lami ngendlela lami engikhule ngayo ngeke kube layo ikusasa lami elihle.
Abantu abaningi bakhala ngemingcele emitsha edotshwe yiZimbabwe Electrical Commission uhlelo le-delimitation bathi abakwazi ukuthi sebevota kuziphi indawo esigabeni lezi. Ukhazila wakulindawo-ke u-Alexander Mkandla ku-World 6 omele bandla leZANU-PF uthi kala qiniso ukuthi kuzahamba njani.
Yeah, not quite sure on that one. Kungenzakala ngeke sikwale lokho but we are also trying to educate them. Yeah, bayakhala shem abantu bayakhala But then, well, I wouldn't have an answer as a bacane, but Ukone kuti iprogram esiyenziwe
awuchinje. NgoLwesithathu inkantolo yomthetho inomination court izabhalisa lokwamukela abangancindisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe ngoNcwabakazi lonyaka. Ngimele Studio 7 ngapha eNtaba Zinduna, igama lami Ezra Jesus Banda.
Uhulumende wakha idamu emfuleni uthanga nenkayi elilakho ukuguqula impilo yabantu esigabeni lesi okungani khona izulu ngemfanelo minyaka yonke. Kubika uNokutaba Dlamini.
Idamu leli elibizwa ngokuthi yiZiminya Dam elasungulwa ekuqaleni komnyaka ngokutsho kwengcitshi zeZimbabwe National Water Authority elizakhayo liza kuba yisilinganiso somango angamakhilomitha amathathu lengxenye 3.2 kilometers. Umnumzana Alois Katsande obona ngokwakhiwa kwedamu leli utshele umsakazo weStudio 7 ukuba sebesebangeni eliphezulu lesakhiwo lesi lapha abagebha khona imingcele kanye lokusukumisa imiduli ezabamba amanzi amaningi azasetshenziswa izakhamizi ukulima okuchiyeneyo. Uthi kukhangelelwe ukuthi lomsebenzi uqitshwe ngomnyaka ka-2025.
The idea is this project should be completed at the same time. To say we should have the dam completed.
Lokhu kufuze sikwenze siqede isikhathi sinye. Kugoqela ingadi zokulimela ukwakhiwa kwesitishi sokupheka amagetsi kanye lokwakhiwa kwendawo okuzaphekelwa amanzi ahlambulukileyo enkayini. Indawo izavula nxa konke lokhu sekwenzakele. Okwakhathesi silabaphenya ukuthi amagetsi zapheka kangakanani njalo sihlose ukupheka amanzi ahlambulukileyo lapha azaphiwa izakhamizi emathetshaneni lesikolo njalo sizafaka ithara isuka enkabazo enkayi izobamba kulindawo.
Ngokutsho kukahulumende kuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development, idamu leli kanye lezinye intuthuko okubikwa lizeza lazo lizakwakhiwa ngezigidi zamadola emelika ezedlula kancane ikhulu lamachumi amathathu amadola 132 million. Ukatsande uthi lentuthuko yenzelwe izakhamizi ngemva kokunanzelela ukuswelakala kwamanzi ngemfanelo kulo umango kanye lamathuba emisebenzi abangaziphathisa ngawo.
The heavy main of these projects which are being done for the community, so maybe just trying to replicate that.
Lokhu akusikho kwabosomabhizinisi abalimayo kodwa ngokwezakhamizi njalo yibo abangazikhethela indlela abafuna ukulima ngayo bethole inzuzo.
Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku weMenda Village uthi njengenkokheli yomdabu bayayamukela lentuthuko.
Le yintuthuko enhle kakhulu ngoba i-ORTS ngabantu abethu baqhatshiwe khaphana abaningi. Sikhangele ukuthi ngemva kwalokhu idamu leli lingabani ngusimoni leCarib ngoba kuyabe sekulenhlanzi eziyafakwa khona phana edamu okungaba ngama-tourist attraction bayabuya labo bezobona ngoba kuyabe kuyinkalatha yedamu eliyaba uleCarib omncane.
Umnumzana Norman Ndebele ukhansila omele iward 19 laye uthi lintuthuko idale amathuba emisebenzi esigabeni lesi.
Kube lusizo kakhulu abantu bevele kungela ndlela esingathola ngayo imali. Abantu bebethwele nzima kithi lukhulu kwadula kodwa at least abantu kathi sebethola imali.
Ngokutsho kukaKatsande abantu abedlula ikhulu lamachumi ayisikhombisa baqhatshiwe kuleli damu kodwa ukhansela Ndebele uthi iningi lisebenza imisebenzi engatsho lutho.
Kugcwele kakhulu igenerali end yibo abaqatshwa kakhulu. Ababeqatshwa bekhangela abanye bayagebha abanye bayenza nje imisebenzi ekhangele then skilled people balutshwana but sesilaba abanye ama-drivers amanye abalokhuzi abarekruthe khonapha abadriver ama-scavators lama-tractors.
Idamu leziminya ngelesibili elakhiwa nguhulumende kusabelo seMathebeleland North ngemva kwegwayi Shangani Dam yona ekhangelelwe ukuqeda uhlupho lwamanzi kubahlali bakobulawayo lokuthuthukisa ezokulima. Uhlelo lokusebenzisa amanzi adonswa edamu leli lwasungulwa ngomnyaka ka-1912 lwaphinda lwathathela phezulu i-National Matabeleland Zambezi Water Project. Uhulumende waqhatsha abavela kwele China ukuba belakhe bebambisana lenhlangothi ezimbalwa zelizwe. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Singangena kusigaba esilandelayo sikhangele okwenzakala kwele Melika. Namhla likhefu leJune 10th kwele Melika okunanzwa ukukhululwa kwezigqili ezazingavikelwanga ngokukhululwa kwazo okusemthethweni eGalveston esabelweni seTexas. zakhululwa ngomnyaka ka-1865. Sokule mnyaka emibili uMongameli Abraham Lincoln wethula isinqumo sokuthi kumele kukhululwe isigqili zonke. Abanye abamhlophe bala ukwenza lokho besithi abagqilazwayo ngabantu ababathengayo. Kuningi okwenziwa namhla ngabantu abatsheneyo kwele Melika ngosuku lolu. Kulabanye njalo abathi akumelanga luthakazelelwe usuku lolu. Siqoqe lomfundisi Rafael Mthombeni ngokunanzwa kosuku lwe-June 10th.
Kuqakatheke kakhulu babatube ngoba ukukhululeka, ukukhululwa nxa wawuyisigqili, ubusukhululwa kuthiwe khona namhla usukhululwe, usukhululekile lawe usungumuntu nxa kade ungaso wawukhangelwa njengokuthi asomuntu. Yinto sibile qakatheke kakhulu ilanga lokukhululwa kwezigqili ze-America lezi ezabanjwa izibhalo zithathwe e-Afrika ngodlame ngenkani zilethwa lapho kuzasebenza mahara.
Singathi kulandela ukukhululwa kwabantu kungazani kumi njani nxa sikhangela ke amalungelo abo sikhathanisa labamhlophe.
Khathesi balawo sibili amalungelo iminyaka yona le lokho ebakhululwayo kuze fika khathesi balawo sibili. Kulo bandlululo yebo ubandlululo olukhona, kodwa-ke bangabantu labo bavota benza konke njengakhona lokho.
Ye, kuyini okwenza ukuthi abanye abathi kusuku lolu akumelanga ukuthi abantu bakhumbule ngalo into ezinjani?
Ababasho njalo bayaphambanisa ngoba nxa ukhululekile kufanele ukuthi ulukhumbule lolo suku lokukhululeka kwakho. Echurch namhlanje upastor wangithi sikhumbuza wathi yena lolu suku oluqakathekileyo lapha eTexas ama-Texan aqalala ukukhulula izigqili lezi for 2 years besala kwaze kwaba yilo leli langa lapho bawukhulula khona ngemva kwe-2 years.
Kumele abantu balunanze njani usuku lolu?
Ngokuthi bafundise abantu babo kube le midlalo, kube lezinto ezinjengazonezo, kukhunjulwe lapho kwavelwa khona ukuhlupheka konke okwenzakalayo lokukhululeka lokho sekukhona kathi ukuthi abantu kade sibazizwe sibili ukuthi bangabantu la kungakhathalekile ukuthi isikhumba zabo zinjani.
Lapha lizwe umfundisi Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe eseDallas, Texas khonapha kwele Melika. Athule nzima amankazana ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla abayisebenzisa uma besesikhathini. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abenhlanganiso eziphathisa ngendlela ezehlukeneyo njalo zikhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo abesifazane bathi baphakathi kwenhlelo zokukhuthaza ukuthuthukiswa ngokutholakala kwama-sanitary pads ngendlela elula engaduliyo njalo etholakala kungelambadalo. Unkosazana Memory Moyo wenhlanganiso ebona ngamalungelo amantombazana eKatshe Sisterhood uthi sebenanzelele ukuba amantombazana ikakhulu abaphuma emolini eziswelayo lasemaphandleni babhekana lenkinga eziningi ukungatholi lula imvunulo yokusebenzisa nxa besesikhathini ngoba idula okwamagama.
When ama-prices ezinto zonke go up, lama-prices ama-pads ayalandela because singakhangela kathesi sithi $1 something iphekeli yona lama-pads of which abanye babemele asebenzise 2 packets or even 1 packet lona lelo ikuba nzima ukuthi alithole.
Uthi lokhu kugcina kusenza ukuba amanye amantombazana alahlekelwe ngezinye ke izifundo okwenza kukhanye angani abantwana abangabafana bakhaliphile ezifundweni nxa kuqathaniswa lamantombazana.
Ngananzelela amankazana amaningi nxa esesikhathini esesikolo they miss ama-school days due to indaba yokuthi nxa engenamaphedi ukuthi ahambe esikolo kuba nzima cause 1 uyabe lama-pains, 2 akanama-pads. Once angastayina isket or astayin from then it's something else.
Unkosazana eKenya Chifamba, umqondisi wenhlanganiso yeShamwari yeMwanasikana uthi inkinga ezinje zigcina zibangela ukuba amantombazana elahlekelwe ngamalanga afika kwamahlanu okufunda esikolo nyanga zonke ngoba esesikhathini okuyikho okubafuqayo ukuba besungule umkhankaso wokubatholisa imvunulo owe-Pads and Dignity Campaign.
To have Nigeza achi amaphepha kuphela kodwa lokunye okunikeza isithunzi kumankazana okufana lesepa, i-toothpaste, i-toothbrush, le-taulo lokunye okudingakalayo kumantombazana.
Uthi lokhu ngoba lomsebenzi usufuna ukuthi kube lokusebenzelana phakathi kukahulumende, inhlanganiso ezizimeleyo, abantu makhaza, abamabandla okholo, abamabhizimusi amancane lamakhulu, lakuzo zonke inhlangothi zempilo ukuze ufezeke kakuhle lumkhankaso. Kunje sebesabalale endaweni eziningi zelizwe ezigoqela iChihota, emaphandleni akoseke, eChitungwiza, lezinye indawo, njalo sebeqonda ezabelweni ezinjengeManicaland, eMasvingo lezinye, ngoba amanye amantombazana egcine sesebenzisa okufana lobulongwe, amahlamvu, amalembu, kunye lokunye okungahlanzekanga, odokotela bathi ngokunye okungadala ke ukuba impilakahle yabo ibe sengozini, kube lula ukuthi bebambele imikhuhlane enjengemvukuzane yesibeletho. UNkosikazi Elizabeth Chili, okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Parents of Handicapped Children Association, uthi lolu dubo kwabakhubazekileyo ngoluphethwe kabili loba kathathu.
Uncedo
sizithola luminelani labantwana esilabo abaludingayo, njalo lubuya ngemva kwesikhathi eside khona kudingakala nyanga zonke.
EleZimbabwe libhekana lobunzima kwezomnotho okugoqela ukwehla kwamandla emali yalo kubangela ukuqonga kwentengo. Lokho kubangela ukuba uZulu ethwale gadalala elwisa nalo kuphila, kugcine eseqakathekisa ukudla kulokuthenga ama-sanitary pads. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Kusasa losuku lwesiphepheni olo-World Refugee Day, inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi kulabantu bedlula izigidi ezingamachumi ayisikhombisa 70.8 million ababaleka emzini yabo kusukela ngomnyaka ka-2018. Ithi phakathi kwabantu laba kuleziphepheli ezifika izigidi ezintathu 30 million, izigidi ezingamachumi amathathu 30 million. Ithi kulabanye njalo abangelandawo zokuhlala emazweni yabo ngenxa yempi yomvukela. Kulabadabuka eZimbabwe abayiziphepheli emazweni ajiyeneyo. Sixoxe lomnumzana Michael Sibindi odabuka eMatopo, wayeyisiphepheli kwele Kenya kusukela ngomnyaka ka-1972. Okwamanje uselamaphepha aveza ukuba useyisizalwane sakwele Kenya.
Ngizalelwe ekhaya, kubuya sibuye sibancane ngama-60 wona lawo sikhulele lapho eKenya.
Incwadi zeKenya zokuthi libe ngama-citizen selaziphiwa yini kumbe wena abakakuniki?
Hayi, sisaziphiwa. Sazinikwa mhlaka-20 December 2020. Ngililanga sakuqhutshezwa khona ama-certificate ethu okuba ama-citizen eKenya. Abesende ID.
Kwakume njani ungakatholi incwadi zelezi?
Hayi, impilo yayinzima. Yazi umuntu uma uyivini uhamba labanye yavuka into ethi nana yasenzeni lokhu kezota wena lazi incwadi yini lo omunye ethi ngilazi lo omunye ethi ulazi wena usithi awula abanye sesithi akusayenzi kuyo ususala abanye seyenza abakwenzayo. Impilo yethu ingeyokuthi nana udinga upelishele nithole lokudla lokutshelela indlu. Yimpilo ebesilayo iminyaka yonke leyo, ukukhula sibe siyabantu namhlanje sesilabantwana nabazukulu, impilo yena leyo. Kodwa namhla ngikhuluma nginje kathesi sengilalapho engihleli khona okungakwami.
Kwakuhle khonokho-ke ukuthi kunjalo. So uzwa njani ukuthi isule ndawo yakho njalo sungasebenza okusemthethweni kwele Kenya khonaka?
Hayi, kathesi kwakuhle ingathi loba namhlanje sikhuluma siyenze nje so into zonke ezimoshakala loba kwelizwe sibili ngiyakwanisa ukukhuluma ngakho ukuthi hayi umkhokheleli wethu uyasomisela ngalokhu lalokhu ngile right yokukhuluma sengizwe futhi ngenathi ngumkheni.
Abantwana-ke labo sebelincwadi kumbe kumi njani?
Abantwana sebelezincwadi. Engikhuluma nje bengisithi nanoma oyedwa ngifuna ukudingela umsebenzi kupolisi.
Laye uyafisa ukungena esipoliseni?
Nathi silabangane abangamapholisa abayesithandaza labo because babeyisikhulu esithina naye uma lo mntwana ofuna ukuthi ngimbhalise ngambhalisi umsebenzi. iko ngifunga babuza kubo bonke abaqabangizo bazazinikela epha nathi inenye yabo baqedi i form 4 abalutshandi abafika 8 form 1 form 2 njalo bafundile.
Yes, singathi kolombo lokho elijova ukholo lwenu lwesipostoli usitshele ukuthi lisonta yiphi angkhona isipostoli njalo libane ngangalani kona.
Ngathi izonto yiyo ezenza ukuthi sizwe sibe lezincwadi. Ngathi sasingasoze sihlale eKenya singelaa msebenzi esiyilandileyo or walandwa ngabobawo. Ngathi umsebenzi owenza ukuthi ngana sibe lapha siba ngabantu abangalazincwadi yimsebenzi wesonto leyo ichurchi yethu.
Umnumzana Michael Sibindi udabuka eMatopo esabelweni seMatopeland South. Besixoxa laye ekwele Kenya. Saqhubeka ngodaba lolu kusasa. Soku isikhathi sokubingelelana.
Ngimisi Simtereko uMasavangana ngibingelela izingane zami uNewton, uyiki uRobeti loLeslie lobaba labo anti bami abasesiganda ekhaya lakithi. Ngiyabonga, ngiyabathanda kakhulu 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 bonke laba bantu embabingeleleyo.
Ubingelelayo uChristopher Nyathi Kontali Sigaba Mbiro omuhle. Ngithi linjani babirwa lisuhile jwani enkhuphuke ngiyobingelela kwamaluma mphela ekoshusha watalawunda. Ngibingelele futhi laso sonke isitshaba seZaphu, ngithi mazaphamahle liphile mazaphamahle. Ngakhohlala abafana bami abase-St Paul, ngithi bafana ubabuyalithanda uNqobani Nyathi, Bobangane noZo, likhule bafana bami lifunde lizokhokhela iZaphu.
Igama lami nguWilisha Lihlungane, ngihlala eXalanga e-village under Tsunkunyane Primary School endaweni yaseFelabusi. Ngithanda ukubingelela laba bantu. Ngiqale ngesithandwa sami engihlala naso ekhaya uMahlilida Ncube. Ngibingelele bonke nabazulu bami engilabo, uThandeka, u-Ayanda, Nomthandazo, ikhuluma loNcuncu, uNomusa, ikati njalo noNomvula. Ngiyethe ngiye endaweni yasesigodini lapho kukhona umalumami uDJ Chuma. Ngiyambingelela kunye nomalumami ongufazi uMasibanda uGaluza, ngithi kabaphile. Ngibuyele njalo futhi eFelabusi ngibingelele ibandla lonke engilikhonzayo le Truth of Jesus Assembly okugoqela umfundisi uK Ndlovu. Ikati lebandla engilikhangeleyo engimfundi waswalo eKhilani, ngiyababingelela bonke. Ngibingelele nendaweni yaseSimbiti phansi kweTshunkunyane Primary School kulo dadewethu uNamkhululi uSoneni. Ngiyambingelela kunye nabazulu bonke. Ngiyabonga basakazi.
Linjani basakazi bonke bakaStudio 7? Ngalinjani abalaleli bakaStudio 7 ngendawo ngendawo? Mina ngikhuluma layo ngusesabo, sesabo kwaSpanda wasendaweni yaseNyathi eDromaland kuvillage 9. Andibonisa umama wami onzalayo, ngithi ngiyabonga ukuthwalwa ngumama esisini sakhe 9 months sidla mahara. Ngiyakubonga konke, ngibulise labo mama bonke nje ngibahlonipha ngokusithwala kwabo. Ye, ngibuye ngiseCountry Park lapho engihlala ngikhona ngokusebenza eCountry Park lapho kule muli yami khona. Ambulela elunamntwana uMancube, lezibulo lami uAnita loRomeo Thulani, ukulandelana kwabo uManqoba loNqobile loNqobani loAndile. Ngithi ngiyabathanda abantu abami, likhule lingcine njengoba lami likhangele. Hhayi, ngiyabonga, angilokuningi engingakukhuluma. Studio 7 sibonguhlelo.
Siyabonga kholeke labo ngabalaleli beStudio 7 namhlanje siphetha-ke uhlelo lwethu ezinye kade sikhokhela. Kuyaxokozela ekubandla le-Citizens Coalition for Change ngenxa yokungethulwa kwamagama acacileyo abazancedisa kukhetho olukhulu oluzayo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalelisa ngumthembo sithemba uKip Stube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muZimbabwe.